kati sendaba ku VOA Ndebele.
Lebuka njani mthwazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 5 kuNhlangula 2019 ngontungamile inkomo. Endabeni zekuseni namuhla. Ibandla leMDC lithi amapolisa ahamba engenela inkokheli yalo ezindlini eyibuzisisa ngomsebenzi wayo kuleli bandla. Inengi lithi kuthele ngomthetho ophathelane lezisebenzi ozasayinwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa namuhla. Oyenza kube licala ukuthi uZulu atshengisele esitaladeni kumbe ngokungayi emsebenzini ama-stay away. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDC lithi kulamapolisa ahamba engenela iziphathamandla zalo ezindlini ezibuzisisa konke okumayelana ngomsebenzi wazo kuleli bandla. Lokhu kuza ngemva kokubana iMDC yethule umbiko ichothoza ukunyakazela kwamapolisa esitaladeni kwamanye amadolobho kanye lamasotsha abikwa esehlala ematendeni emalokitshini. Leli bandla lithi lokhu ikwethusela uZulu njalo lithi kwenza ilizwe libe sesimeni isokubuswa libutho i-state of emergency. IMDC ithi lokhu ikwephula isisekelo sombuso welizwe ngoba akuvunyelwa nanga edale lephalamende njalo akula lezi zatho ezaphiwayo nguhulumende. Ithi uZulu ulelungelo lokutshengisela nxa efuna okuyikho okucatshangelwa ukuthi kwesatshwa ngababusi. Isikhulumeli seMDC kobulawayo umnumzana Sithen Chirodza utshele osithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi laye ungomunye wabaqoqodelwe ngamapholisa izolo.
Uma ngikhuluma ngathi ekuseni kufika amapholisa endlini yami bembuza ukuthi kuthiwa yi-profile kuwena uku-position bani, abantu osebenza nabo ngobani ku-MDC. Then lana amapholisa azange nginjani ngikhulume lawo kuhle ngoba ngiyabatshela ukuthi no vele asisebenzi sonke. Nga ngithi ngikhuluma labanye abebandla senze ukuthi no vele ilizwe lonke amapholisa ahambe enjani ngicela i-information ukuthi bebekwazi ngabantu be-MDC. So mbonani vele into abayenza ngamalungiselelo ukuthi behlasele ibandla.
Abafike endlini yakho baziqambile ukuthi ngamapholisa aluphi uhlobo?
Ngabe PC bathi bayenze profiling ukuthi bayathatha information yabantu bonke abakumzabalazo kuleso sigaba. Nawe yakwazi dadewethu ukuthi nxa ipolisa likhuluma ngaza kulithembe ngoba phela bayabezama ukuthi bethole lokhu abakuthola kuyo. So lawo umele unjani uhlakani kungabe into abanjani ababeyakho.
Izizathu zokwenza lokhu uzikholiwe?
Hayi, angizange ngizikhole ngoba kusuke kwaba lo mbiko ovela eHarare laba abaphezu kwami MDC bethi hayi lingani amapholisa i-information ukuthi akukakhitshwa ngubabumafumi umbiko wokuthi amalunga e-MDC kamelanga anike amapholisa i-information, banikeze amapholisa anything emayelana ngephathi. And ngananzelela ngoJanuwari bahlasela ibandla bebopha abantu be-MDC lami ngabotshwa ngale imonthi 1 month igami ngoJanuwari. Izizathu zamanga kuphela ngiyabona. So ngikhuluma vele ngile confidence ukuthi hayi lokhu abakulungiselela vele hayi ayisonto eliqinisa ngoba sebeke bakwenza khona ukuthi babopha abantu.
Kulokutshengisela yini okuqoqwayo ukumbe nje besaba umnyama ongalambisi?
Ngiyabona into eyenza amapholisa la especially laba abasebenza nsitha balakho ukuthi beqamba amanga kulokhu zeni ku-social media kuma-WhatsApp beqamba amanga ukuthi xa kule strike kulandilandilani. Abantu bengathatheka ngithi sebegola bona labana abantu abanjani ababephuma ukuthi bezotshengisela. But nxa kusenzakala ukuthi kulombiko ovela ku-MDC kuyakhanya ngoba inkokheli zangkhona ziphuma egcekeni zikhuluma ukuthi sizakuba li-strike kodwa okwamanje vele akuzange kube le nkokheli ze-MDC eziphuma egcekeni zikhuluma ukuthi kuzawuba li-strike into le into vele ephekwa ku-social media abantu esingabaziyo so mina ngicabangela ukuthi abantu laba ngabe bengamalunga ani ye-security nale kahulumente ebisenza khonokho ukwenzela ukuthi bebe lezizathu ezicinileyo ukuthi behlasele ilunga amalunga e-MDC.
Umnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli se-MDC koBulawayo obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umphathi ntambo obona ngendaba eziphathelane lezisebenzi unkosikazi sekayinzenza uthi umthetho okhangelelwe ukusayinwa namuhla ngumongameli Emmerson Mnangagwa owe-Tripartite Negotiating Forum Bill uza kwenza kube licala ukutshengisela esitaladeni kumbe ngokungayi emsebenzini ama-stairway ngesiNgisi. Le yinto echiye abantu abanengi okugoqela abalwela amalungelo oluntu bethukuthele njalo bekhuza umhlola ngoba isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuthi uZulu ulelungelo lokutshengisela. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga leMDC umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umthetho lo kawukawubunjwa ngoba bazama ukuthi bahlephune esasikuvumelene ku-constitution bazame ukubeka amabala lalala kodwa kathesi baphakathi kokubuzisisa ebantwini esingathi i-consultation bagcwele nje ilizwe lonke bayabuzisisa kodwa angiboni ukuthi umthetho lo uzavunywa noma ngubani ngitho lapha ephalamenti kawusuzuvunywe ngoba uvele ukhona ovumela under ama-rights abantu ukuthi kufanele abantu babe le-right to demonstrate ngumthetho nje okhona i-Afrika yonke nje jikelele awungeke uphunge uba khona eZimbabwe kuphela ngoba lokho kungahle kutshengisa ukuthi sesibuswa ngontando kayiphikiswa yikho-ke nxa sesibuswa ngontando kayiphikiswa lathi sesizabona njengabantu beZimbabwe ukuthi sizenzayo kawusoze uphumelele lowo mthetho sibili ngoba lathi siphakathi kwawo ubuzisisa abantu sibachasisela ngoba abantu abakwazisisa okuningi ngokomthetho kodwa umthetho bayazama sibili ukuthi ube khona kawukaphaki
kanti vele bona bengobani kade befuna ukuthi umthetho lo uphumelele
engikubonayo mina ngokwami njengoba ngike ngasebenza kuhulumende isikhathi eside ayisibo abangeke bekuhulumende ngibona ngabebutho abangene ephathini yezanu-P F abangakazwisisisi nje ukuthi ilizwe libuswa njani so laba madoda bona babona ngani khonokho abakusebenzisa kuma-barrets yikho abacabanga ukuthi ilizwe lingabuswa ngakho ngabakaqondisisi kuhle nje ukuthi kubuswa njani bajwayele ukuba intando kayiphikiswa khona kuma-barrets abo lokho kakusoze kuphumelele siyakwazi
manje nxa kuyukuthi kungaphumelela ubona ungani kungaphile kanjani abantu besehluleka ukuthi bazise uhulumende okusenhliziyweni zabo ngokutshengisela
kuzaba nzima kakhulu ukuthi kuqhutshekwe kusetshenzwa ngoba esingakwenza njengoba sitsho nje ukuthi siyabonisana njengabantu beZimbabwe esingakwenza nje ukuzihlalela ezindlini njengoba sihlale sibile kwesikhathi eside kuthi emakhodi kungasetshenzwa emabhoda kungasetshenzwa labo la kumakhampani abona la ayigovernment kungabi lomsebenzi kuze kuvunyelwane ukuthi umthetho lowo kasivunyele ukukhuluma izikhalazo zethu ngoba siyakubona sibili bayawomisa amakhanda ukuthi bazimisele ukuthi umuntu ongena esitridini bayadubula ongani uyakhuluma ngakho noma nje zixoxela bayabopha so kuzafika isikhathi sokuthi sivumelane njengoba lathi nje ibandla lethu siqedile okwe-congress yethu hhayi siyo bandla elukuthi lingaphongumiswa nje ngomlomo siyakwazi sikujwayele kukhona esizakwenza
kanti pho umthetho bawufunelani njengoba nanku sebevimbe abantu ukuthi batshengisele ngokugcwalisa amapholisa lamasotsha ezitaladini
umthetho bangaphonga ukuthi bayawufuna kodwa kamboni ukuthi umthetho bayawufuna bawufunela nje khona ukuthi amanye amazwe angababeki kuma-sanctions walabakhala ngawo angabancitshi izikweledi yikho nje bakwenza nje kube yize nje ukuthi umthetho bayawufuna kodwa bona ngokuya kwabo empilweni yabo kabasafuni mthetho sebefuna nje ukuthi bebe ngontando kayiphikiswa benze abakwenzayo ngoba uyanazelela ukuthi batshotshela abantu imali zabo amayusa babanika ama-RTGs besibesithi hhayi imali esibe layo kulikota ibe ningi kakhulu kodwa ukuthi ungababuza ukuthi ivele ngayo kabalayo impendulo ngoba bayintshontshela abantu bekwazi ukuthi abantu abasoze ba-demonstrate kabasoze bayenze lutho ngoba bona babekumbhobho phambili.
Umnumzana Albert Mhlanga ngowebandla le-MDC obekhuluma ecingweni lo Chris Kande we-Studio 7 ekobulawayo. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla ethula izindaba ebulenjini ezimlive ithi amapholisa akasavunyelwa ukuya kukhefu kumbe ukuya kumpentsheni kathesi ngoba uhulumende ebikwa elungiselela ukulwisana lozulu olakho ukutshengisela esaladeni phezu kokubhidlika komnotho. Iphephandaba le-Chronicle lona lithe kulomunye owesifazana onakanelwa ukuthi ungunondindwa otholakale efile kwenye ilotshi kobulawayo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani lonke elisebenzela iStudio 7? Mina ngimusithole kobulawayo. Ezomnotho lokhe zisiba mbi, lokhe ziyidlika sibili, awukaze kube nje lokhe saphilayo elizweni leZimbabwe. Manje into esimangalisayo kakhulu ukuthi songana kula government. Government has just lost touch with the reality. Awusaqedakala ukuthi babamba lapha bayekele lapha. Abakhulumi lutho, abenzi lutho, abantu sesiphila nje ngentando kaNkulunkulu ngoba izinto zonke ziyakhwela left, right and the center. Vele sesiphakathi kobunzima, sinjenje siyaphila amanzi load shedding, igesi load shedding, imali load shedding. Kati pho ilizwe eseliphila ngeload shedding kuyabe sokuthena. Liyabe selisesimeni esinjani ngoba kathesi uma amanzi ikhansili icitsha amanzi kutsho ukuthi uma bevula laphana ingcekeza yonke iyakhukhulelwa ebantwini ukuthi benathe and thereafter there are no measures taken to prevent any diseases ezibuya thereafter. Kuthiwa abantu benathe nje like i-life is normal. Kathesi kuyaqhamuka izihudo, abantu bayagula ngoba banatha amanzi alengcekeza. Ikhansili ayenzi lutho, igovernment ayenzi lutho, kanti pho sibe sesizibuza ukuthi sizaphephela ngaphi. Nxa besehluleka beyehluleke and then they must pave way for a party that can run this economy. We are just sick and tired into the zanless. Nyabo.
Ndiyamthanda uyibonga babujonga kandemile untungamile inkomo nabo bonke nje lonke elisebenza ku-Studio 7. Ndiyamthanda ukubonga ngalesi sikhathi sentambama ngomsebenzi omkhulu eliwenzayo usephilela indaba ibhadelane lelizwe lethu elilonake ngamangamuhla ngalesi sikhathi. Ngiyibonga kakhulu ukuthi qobani lomsebenzi siyalisekela. Elisibikela iindlebe zethu zithiye ngayini ngaso sonke isikhathi ngoba yikho lapho esesithembele khona kulethi ilizwe lapha akusama ngokuhle. Ngikangela emini lapha ngithi ngiyabhutabhuta ama-sestation ngidinge amafutha emota sokubana amafutha sekuphakeme ngenye indlela engaqondanga njalo labanikazi bamagalaji sebevalile sesithi amafutha ayathengiswa kusasa abanye ngabathi sephelile. Ngizothi ngiyalalela umsakazi kahulumende ngizungani bathi amafutha lawo kayehle. So ngibona sekulodubo olukhulu isolungenile la amafutha la esiwasukela sisenza ama queue sokuzaba waste ngoba laba abantu nxa siqalisile ukubana ngathi sebethi bona sebevalile ipetroli ikhona nendaba yokuthi kuthiwe bayehlise intengo ininzi abasavuli amagaraji abo ngoba nxa bevula sebezabhomba ukuthi thwati thwati abasasoze beyithengise ngentengo ephansi ipetroli ngoba izolo bengilalela uminista esithi gabala mandla ngilalela umthetho gabala mandla ukubana ucontrol ufaka ama-price control watsho njalo wathi iwonke woledibinisa othengisa ngeyisi kuyikukhetha kwakhe ukuthi athengise ngeyisi ngoba yikho kungaphilisa ibhizinisi lakhe. So ngibona ingani lokho sokuyayapha abantu igunya abaningi amayisa kawawatholi njalo ukuthi uyayithengi usalelo ngenye-RTGS kumbe ngebhondini othi alithengeki. So abaningi sebethola igunya ukuthi uyabizela nje icinezile laba abantu abanjengathi sidubekayo sihlanjo mali asihlanjo yusa but ukudla siyakufuna into eziningi siyazifuna ukuthi okwethu sokuphelele phela sisila lapho esigangeni esiyakhona lize sile siphelele sisila lapho esigangeni yokhona.
Okwakuqala nje mina ngisahlukumezekile ngento eyenziwe ngabantu be-MDC okungangokuthi khona last year ngesikhathi sokuzayafika amavoti baba ku-alliance nezaphi okuyinto engingeke ngiyitsho mina ukuthi babekhulumisane bavumelana ukuthini and then bese bazwile ukuthi khona umongameli wezaphi ubaba uDumiso Dabengwa ushonile bakhetha ukungamhloniphi okuyikho mina okungitshengisa ukuthi kona kutho ukuthi thina ezabantu besintwini abantu basemathebelelini asihlonile how can wenze irali ujabule celebrate whilst into mdala ongangobaba uDumiso Dabengwa sekadlulile emhlabeni uyabona ukuthi khona they are celebrating ukuthi khona vele akulokuthi kumbe let's say abantu basemathebelelini bangaba sembusweni uyabona bangaba zinkokheli mini ngokuthi bangaba ngo-president bona bebe ngama-deputy president yikho ngihlala ngithi mina le nto yokuthi abantu besintwini bezibandakanye ngezinto zasesihlonini baphume abantu bakithi uyabona khangela kathesi ku-leadership top 5 elokuze ne-MDC munye umuntu wesintwini khonkyana kube kumele nje ubaba uWelshman Ncube azibonele nje ukuthi khona vele asomuntu yabona munye njalo yena uphethe isikhundla sokuba ngu-deputy president number 3 ongangokuthi khona nxa kuyukuthi kuyenzakala uChamisa adlule emhlabeni ubhithi laye nguye osezangena bese usizalwane ongumama luyana and then bese uthi yena ulokhuzeni ubaba uWelshman Ncube usazokuhlala vele kunumber 3 kuya kuyihle until uyabona.
Laboke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela wakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Kulabantu abedlula inkulungwane ezintathu asebehlaselwe ngomkhuhlane we-Ebola kwele DRC njalo phakathi kwabantu laba sokufe abayinkulungwane eyodwa elamakhulu amathathu. Abakhokhela ukutshengisela kwenkulungwane lenkulungwane zabantu kule Sudani sebale ukwamukela uhlelo lwebutho olokuthi kumele kuqhutshwe ukhetho olutsha phakathi kwenyanga ezisishiyagalombili ezilandelayo. Uhulumende weMelika sethule umthetho omutsha obamba abantu abadinga amavisa okuya kulelo lizwe ngamandla ukuthi bamvezele konke abakuloba enkundleni zokuxhumana ezigoqela iTwitter, iFacebook, iInstagram lezinye eminyakeni emihlanu edluleyo. Uhulumeni kamongameli Donald Trump uthi le indlela yakhe yokuqinisa imithetho ephathelane lokungena kwabantu eMelika. Umthetho lo uphatha abantu bamazwe wonke jikelele okugoqela eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umgcinisihlalo weMDCT eMelika umnumzana Dan Moyo.
I think kulamagatsha amaningi azokulwisa lokhu enkantolo ngoba I think invasion of e-privacy kusho ukuthi abantu sekumele bavethwe ukuthi bakhuluma kanjani ku-social media kubo-Facebook labo-Twitter. I think kuviolate i-constitution de ngingazi njalo ngoba ma ungakabi i-citizen yala noma isivakashi sala ukuthi constitution ithini but ngokwazi kwami noma uyisivakashi uza ngevisa i-constitution iyakuprotekta. So mina ukubona kwami ngibona ungathi kulama ama-civic organization afana labo USCLA azokulwisa lokhu kakhulu ngoba ngoba kwa-unconstitutional ngoba ku-invade i-privacy yabantu ngoba abantu abasakwazi ukukhululeka ku-Facebook naku-Twitter besesaba khona lokhu ukuthi bazoncitshwa ama-visa ngoba kusho ukuthi umuntu o-criticize u-Trump ke oke wa-criticize u-Trump eminyakeni edlulileyo emihlanu le kasakwanisi bangamncitsha i-visa based on that and I think ukuthi lokho kuviolata i-free speech.
Kodwa alubana bethe bakuphatha ngendlela okhuluma ngayo bathi nxa wake wachothoza umongameli weMelika awusayiphiwa i-visa kuyabe kungayisikho kuphatha umthetho ngendlela engayisiyo na?
Akakhulu, I think yikho abakubiza i-abuse ye-office ke lokho ngoba maso kuthiwa upresident akusenamele angachothozwe abantu sebezojeziswa ngokuthi bachothoze upresident eminyakeni edlulileyo besebencitshwa amavisa. I think iku-abuse i-office nje, that's why ngisho ngithi ngokubona kwami ama-civic organizations amaningi, ama-civil rights organizations azowulwa lo mthetho omusha lo ukuthi ungaphumeleli. Siyazi ukuthi uTrump wenzela ama-elections abuyayo eminyakeni ozayo ngo-2020 ngoba siyazi ukuthi ikampeni yakhe ka-2016 yayiqine kakhulu endabeni ze-immigration lokuthi uzozama ngayo yonke indlela ukuthi avimbele abantu abaningi ababuya ngaphandle ukuthi bangenele izweni leli. So siyakubona ke lokhu ukuthi really ukwenzela ibase yakhe ukuthi izithembiso zakhe azenzayo lokhu esaqhubeka ngazo eqinisela phambili ngazo izithembiso azenzayo ukuthi bamvotele futhi eminyakeni ozayo kukhetho oluzayo.
Kodwa bona abakahulumende kaTrump bengazivikela ngokuthi le indlela yokwenqabela izigelekeqe ukuza eMelika, awukuboni kungumqondo lakho lokho?
Well, bekuvela ukhona umthetho onjalo obubhekane labantu abazakala beke bavakashela emazweni aziwayo ukuthi alobutororo obuthize obenzakalayo, bekuvele kuyinto ebi require ukutholela ivisa ngoba ma ukhangela i-application yakho niyasho ukuthi uwavakashela yini ilizwe elithize lelithize and then ma ukuthi uthe uyasho ukuthi uke waya kulawo mazwe then bese bedimanda ke enye information yokuthi uvakashele lapho for ini ubusuyodinga lapho. So into ebikhona kodwa le ukuthi sokuyi-blanket lokhuzana manje sibala wonke umuntu o-aplayela ivisa ukuthi sokumele adlule lapho aveze ama-akhawunti akhe we-social media. I think sokuyikuphusha ngamandla okuncindezela abantu.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT khonapha eMelika. Elidala ihamba lo X-Mile uhlabela ke kamnandi lapho uthi ithi ihamba ekuseni uthi usayithanda intombi uthola ipakishile ngenye imini kutshela ukuthi ekusasa ngiyashaya phansi uthi kanti kwenze njani ithi isokwanele ngiyashaya phansi kusasa. Iyo ke indaba ekhulunywa ngumsizi K kulingoma esigqibela ke uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni. Ukusiphetha ke sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla leMDC lethu kulamapholisa ahamba engenela inkokheli yalo ezindlini eyibuzisisa ngomsebenzi wayo kuleli bandla. Iningi lithukuthele ngomthetho ophathelane lezi sebenzi ozasayinwa namuhla ngumongameli Emmerson Mnangagwa oyenza kube licala ukuthi uZulu atshengisele esitaladeni kumbe ngokungayi emsebenzini ama-stairway. Kwaneleke likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowa-fast 7 olivalelisayo kwamanje ngontungameli Nkomo. Ngithi asibeni sonke ninjalo kusasa kweze kuseni ngowa-fast 6 itshone kuhle.